Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 5 kuNcwabakazi 2018 ngintungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayahumana abantu laba. Yazi nxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu. Yibo abathuma abantu kathesi umsotha lo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho. Babuye bamthatha bahamba naye.
Ukufuthelana kuyaqhubeka eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho mahlayana nje.
Kwawe ukuthi abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayasingathi isikhombisa. Kwasokuza ukuthi iConstitutional Court ifisihlala phansi ibize ukuthi hayi
iMDC Alliance ikhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukufuthelana okubi eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho lona elibikwa lihamba lichaya abantu mahlayana nje emalokichini. Lokho kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa libutho njalo ngolesithathu ngesikhathi abasekeli be-MDC Alliance besola impumela yokhetho ngokutshengisela ezitalateni. Imifanekiso esiyibonileyo iveza abantu abatshaywe baba manxeba-nxeba umzimba wonke. Le yinto esole kakhulu isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo. Yena onqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente.
Into leyi ezakalayo ukuthi amasosha ahambe ichaya abantu kuyinto esizwisa ubuhlungu kakhulu. Sahlukuluzwa thina okwesikhathi eside okuthi sizagcina singasayesaki ukufa kwakhona ngoba yiyo injayelo yethu. Amasosha kabafuzanga babuye ukuza hlukuluza abantu ngendlela abayenza ngayo. Ngumsebenzi wamapolisa ukuthi bamaintain i-law and order. Abasosha nxa sebizwa ngubani obabizileyo ukuthi kona babuye bazosihlukuluza ngendlela abasihlukuluza ngayo. Osokutshengisa ukuthi kona ilizwe leli nabantu basemazweni fuze babone ukuthi izanu yizanu kayisiyatshintsha. Yikho okukhona lapha. Bayahamba kathesi abantu balimeni abaningi okusezisabisayo lapha. Kodwa yazo abantu abesadake laba e-Africa Union isinto zi-right. Angazi ukuthi kibo nxa kusifa abantu 2000 yikho abathi kona sokufiwe nxa kungafa one kakufiwanga. Ngapha thina ingazi umuntu one afe asikufuni vele asifuni lakuzwanana nakho abantu abanjalo kasizwanani.
Iziphathamandla zebutho zibikwa zisithi amasotsha achaya abantu la ahlukuluza uZulu weHarare kayisiwo masotsha oqobo izigebengu nje. Uthini ngalokho?
Bayahumana abantu laba. Yazi nxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu. Yibo abathuma abantu kathesi umsotsha lo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho. Babuye bamthatha bahamba naye lephuma yabo. Baya ngaphi laye nxa kuyikuthi kona ngabantu izidebengu nje ezihamba ziganga. Babathethe ngaphi? Bayathatha abantu besiyachaya abantu emagangeni lapho. Bakhawa ukuthi kona thina siyisithutha sikwazi into esiyenzayo lapho. So into ekhona lapha yikuthi kufuze abantu beZimbabwe simanyane abalimalayo abahlukuluziweyo abalehlobo ezifileyo ukuze simanyane and sue abantu laba beZimbabwe Defence Force lohulumeni ukuze sibasuwe.
Umnumzana Peter Moyo unqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente njalo ngweMDC Alliance. Siqhume njalo ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye osole ukuziphatha kwamasotsha.
amasosha akumelanga ayifike esigabeni sokuthi kuna asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kuma video njengalona umsosha engihambona edula directly khombele abantu abagijimayo abangahlobanga bona yena kodwa wadubula directly kibo abanye bangingabona bedubula laphezulu ukuthi ukuthi babe sethusela nje okuyiko esingakuvuma kodwa ukuthi udubula abantu directly ubona bengelazikhali zokubisela usuka ku-DDC ingqondo ngoba mbona ngantwa sosuba yikubulala ke lokhu akuseko kulungisisa ngoba umsebenzi wamapholisa lamasosha yikugcina ukuthula lokuvikela isizwe hatshi ukubana kubulawe isizwe. So nxa besenza kunoku abakwenzayo hhayi asingeke sakusekela kulunganga. Akumelanga bahlukumeze abantu, kumele kube ukufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bexabana, hathi ubana kuhlukumezwe abanye kuthaya abanye kubulawa abanye. Lokho mina kangivumelani lakho ngempela ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu, kumele sihloniphane njengabantu, sifunde futhi ukuzwelana lokutolerate-ana ma imbono yethu ithiyeni.
Abaningi bayazibuza ukuthi umnankagwa njengoba ehlezi echumayela ivangeli lokuthula kungani engawamisi amasosha lawa kumbe abotshwe?
Amasosha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezioperatha bebodwa. Ungathola kwabantu kona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi kona uhulumende okaba umnankagwa ugconwe. Kodwa-ke mina into esengiyifisela kuthi nxa sokuphumula egcekeni lokhu sesifisela ukubona ubaba umnankagwa ethatha ama-steps ukuthi akulungisise lokhu once and for all.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF. Kusenjalo useneta weMelika umnumzana Cory Booker sesole kakhulu ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasotsha. Embikwena wethu le enkundleni yeTwitter, uBooker usole njalo ukuzingelwa kukamnumzana Tendai Biti oweMDC Alliance ngamapholisa kanye lokuhlukuluzwa kukanina. Ephelithane khona amalunga edale lePhalamende yagoqela unkosikazi Kate Hoy sekhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angemukeli impumela yokhetho lweZimbabwe ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo. Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso umnumzana Love Mo Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunenikwa ne-evidence yaye ma V11. Ma V11 ane-candidate yesiyangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhothi kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa ulama-V11 afana lawo wonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwatholileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeki.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisitshiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingamashumi lane. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bakla Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
Xa abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayo singathi isikhombisa wasokuza ukuthi i Constitutional Court ibisihlala phansi ibizethola hayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni lokhu ke sokuza kutsho ukuthi ngemva kwe 14 days akucala ezokuthi kuzwakale i Constitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshe ukuba ngupresident 48 hours after
abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akwenzeke udaba lolu enkantolo kuliviki lanxa abanye besithi gabalalo ithemba ngoba imithetho andaba isebenza yeyamele kubandla lezanu PF ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe West Studio 7.
Yiku dibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Wobe. Namhlanje sixoxa lo Reinhard Ncube ongisakhulayo obencintisa kukhetho olusanda ukudlula. Yena obekhangile ukuba lilunga ledala lephalamende elobhengula Njube constituency. Sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osanda ukunqoba kukhetho oludluleyo. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Umbuzo wami oqala, yini umbono wakho mayelana ngomongameli wethu omusha uEmmerson Mnangagwa?
Into engayitsho mina ngomongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa ngikhangela from isikhathi engena kuba umongameli weZimbabwe nanoma ekhuluma bengibona engumuntu oqotho ngumuntu ozimiseleyo ngumuntu ofuna utshintsho kodwa ngibe sengikhangela ibandla okilo ibandla leZANU PF le system engathi mina yi system yeZANU PF yatshengisa ukuba inkulu kulaye inkulu kulezifiso zakhe nanoma yini oyifuna i system endala i system abantu abangayifuni i system elokuncindezela abantu i system elokubulala umkhonomi elobugwelegwele kakhulu i system enkulu kulaye edlula yena edlula izifiso zakho ngakho ngikubona nje kuyingani kuyini enzima ukuthi egcwalise izifiso zakhe loba eguqulele lizwe abantu bephile ngenjabulo konke kube kuhle lomnotho lizwe ube muhle
iningi labontanga belisekela uadvocate Nelson Chamisa ngenxa yokuthi ubathembisile ukuthi angangena esikhundleni sokuba ngumongameli wayezathuthukisa impilo zabo ubona ngani uMnangagwa uzakwenza lokhu na
ukuthi uzakwenza uMnangagwa ukuthi thuthukise impilo zomuntu onkomuchu umuntu onkade ekhangelele utshintsho kuba nzima ke ukuthi ngithi usengakwenza kumbe singakwenzi kodwa ngathi mina nge-system yeZANU PF nxa engazange watshintsha i-system yeZANU PF watshintsha i-cabinet wakhipha abantu abadala wafaka abantu abatsha angiboni ukusenzakala lokhu ngoba sikhuluma ngabantu abakhohlakele okweminyaka eyi-38 angeke wasigoqa sesiwomile isigogo sokungatshintsha yebo ye umuntu owane guquka umuntu owane kodwa angiboni i-team yonke iguquka
uyazi mnumzane ilizwe lethu okwamanje li-divided ngenxa yokuthi kulabanye abazondileyo ngenxa yokuthi babesekela u-advocate Nelson Chamisa njalo babona ngani uMnangagwa uqilibezele kukhetho lolu njengomunye wabasakhulayo ozwisisa sayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi basekele yena uChamisa uMnangagwa kumele ayenzeni ukuze abambanise izizalwane zonke zeZimbabwe ezimsekelayo njalo lezo ezingamsekela
yakhona kuliqiniso ukuthi abantu bazondile ikakhulu intsha abantu abasakhulayo bazondile lokho kubangela ukuthi abantu bengasafuni umbuso omdala umbuso weZANU PF abantu abasafuni ukubuswa ngumuntu abacabanga ukuthi useguge kakhulu okuya kuba ngelithi abantu basekele uChamisa abantu bacabanga ukuthi kumbe bafila ukuthi iZANU PF isiba disappointile idlale ngabo so abantu lapho mina ngumunye wabanyade begijima kulelu khetho ukuthi ngibe ngumP ngumuntu omusha bengena ezindlini ngikhuluma labantu ngibazusisa ukuthi kathi vele bezwa njani ngombuso khona into enginanzelele kakhulu ukuthi abantu bebengasafuni ipolitics leyendala njalo becabanga ukuthi ipolitics endala ingasuka ngokukhipha uMnangagwa ngokukhipha iZANU PF so lokhu ngoba abantu kathesi uzokwenza ukuthi ZANU PF winile ya ile zihlalo eziningi eParliament kwedlula MDC njalo uChamisa utsedliwe abantu bafile ukuthi no lapha siqeliwe sirojiwe isystem vele ndala isisenza ekujayeleyo kathesi izo li divided kanje. I think i solution engaba khona, the only solution esifunakala eZimbabwe lapha yikulubisa lolu tshintsho. Awuneke abantu wabahlanganisa, awuneke abantu wayenza ukuthi bekuthande bethanda umbuso wakho ungaze ngobanika into esebeyifuna. Kathesi into bayifuna abantu abasafuni politician, abasafuni izithembiso, sebefuna utshintsho ngokwalo. Abalandaba lo muntu ungananzela ukuthi into le ayilani nomnankakho, ayilani noChamisa. Abantu bakhangele ikusasa labo, ikakhulu intsha balwela ifuture yabo, balwela ikusasa labo. Balibona seliphahlakele nje kathesi kunje.
Hayi, ngiyabonga Ncube. Bafethu isikhathi du nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Reinhard Ncube, yena obencintisa kukhetho olusanda ukudlula. Sixoxa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kwanelo kwalamhla, masidibane ngevikezayo. Olivalisayo nguMike Hobe. Libe leviki elishukele.
Siyabonga Mike. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silo Gibbs Dube.
Yelo baba mkhulu, babe lobola
usenziwe manje.
Kangelo kokobe
tunamasibabe.
Namhlanje ke uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokwenziwa ngamanye amantombazana aseyiwo ke asezidingela amajaha ukuthi kambe umuntu uqalisa ngapi esiya ngapi. Ngilehlahla ngoba ngilomnumzana Ezra Jesus Banda, kuzobuya ke lo nkosikazi Zakhile Liline uMadube khona ngale ke kweBotswana. Ababili laba ke zincwadi kwezamasiko esintu. Baba Sibanda, kunjani?
Ngiyaphila, kunjani Dube?
Hayi, ngiphile kahle. Madube, kunjani mama?
Ngiyaphila, kunjani Dube? Ngiyabingelela lo Sibanda.
Hayi, kuhle kakhulu. Ngizahle ngiqhaze ngawe ke Madube. Baqalisa ngapha amantombazana nxa ukuthi bezidingela amajaha. Uyaliphosa njani lezi?
Abaningi uyaqala khaya lesikhwama sokwala umuntu ongizabo ukuthi isikhwama esinjani. Abanye umuntu uyabezifunela imali, abanye uyabe vele kulabo mama laba abangahlalisekanga, uyabe vele efuna ukuthi angaphela umuntu ongizabo abahla imagine zozinto ezisemhlabeni. Bakwanisa kwezinto ezinjengani leli lizwe engilo mina ngambona abanye umuntu ufice lokuhlala engahlalanga kuhle wazivutha nje umuntu ongumama. I-attraction nalayo ukuthi ubaba uze ugcine ekhangela intado ungamelanga ukuthi ngabuyise eyibonile. So bakwenza ngendlela ezijene.
Ye, tisa wakwenziwa ngakho khonoko?
Sokwenzakala kakhulu njengoba sisho ke uMadube lapha. Into ezakalayo lapha Dube ukuthi ke osisi kulezi nsuku benze lokho kuthiwa yikuzimaketha, awusafani nakudala. Abakwenzayo kathesi ukuzitshengisela ngokugqoka kwabo, bebanga izigqoko zane ziyathi mpampalala, zitshengisela labo hamba khona isigqoko sangaphansi, lokusala ke imilenze egcekeni, lokuthi ke balungisele ezinwele zabo, balungisele yonke into. Khonokuyana okuningi kayisukuthi kuthiwa yikugqoka kahle, yikuzama ukuzenzela ukuthi ukuzithengisa emuntwini weyindoda. Ngoba ke bayakwazi ukubana ke amadoda amaningi imizwa yabo ilula kakhulu ekuboneni umuntu onjiyana ke sewuve kwangena enhliziyweni kwashaya phakathi sehawukela.
Kodwa kuyangizini Madube khonoko?
Ye, kuyenzakala bakwenza abomama phandle lapha. Mina sengike ngakubona, ngike ngahlala kwenye indawo khonapha ngingakahlali lapho esekuhlala khona. Kulo mama nje wayethanda ukuthi ahlale nje vele azihlalele ntizile, ahlale vele kungabi indaba zalutho. Waze wagcina yinilanga ngibuza ukuthi kathi wena okwenza uhlale sowenziwa kwini. Ayesithi hayi kulo muntu engimfunayo manje noma ngimkhangela mbona ukuthi angamtshela ngasoza enxinyazisise mpumbe ukuthi ngingahlala enxinya ngabe lokho ebona elokho ebona uzagcina esondela kube yinto nje ngicine esethandana laye kodwa into embi.
Nxa sokunjalo baba Jesus uyabe songazani-ke phela songani akusalunganga.
Abashiyananga kakhulu-ke abanye ke osizo sitsho ukuthi bonke abasashiyananga lalana abathengisayo. Ngoba ke bonke okwenziwa yilana abathengisa abambe busuku abathengisa imizimba yabo phandle sebefana nabantu balezi nsuku ngenxa yokugqoka nokuthi ethengisele sengathi kufleta le ndoda ngabo umuntu ayo botheke indoda engayazi. Ukanti ke kudala mina ngangibona ke odadewethu besiye emfuleni besiya kukha amanzi ubona amadoda ebakhangela bona bengakhangelanga enganakile umuntu. Indoda izifike eduze ikhulume naye imkhulumise enganakile dubhura umlomo ehamba aze ayefika-ke lapha khona engazange akhulume nomuntu lwana amthithele umuntu kaningi okwesikhathi eside lwana usithi la icine sivume ebingelela. Aba kathesi-ke kuhlangana khonapho-ke Dube kuhle kuye emacansi ngalelo langa.
Khonokho-ke yikho phela Madube ongani kuyahlupha nxa sesigalela udaba lolo.
Uyahlupha kakhulu ngoba awungeke ukuthi ubone umuntu khonapho khonapho uvele suhle wavuma ilanga lengakachoni susiye emacansini ekuqineni futhi lizagcina engxenye lingena emacansini la lingazivikelanga useyavuka kusasa usuwumuntu ongakwazi ukuthi isemo salo kadulelelayo ngumuntu onjani engxenye akutshela athi hhayi angifuni njazi lo mkhwenyana wena engxenye awuguli kumbeni uyagula kusisuzavuka usubona ukuthi uyenza into engayisiyo ngokwehluleka ukubamba iminzwa yakho ukuthi uyibambe ungumuntu ongumama abantu abangumama ngathi abafunda ukuthi ezinye izinto siyazibamba uzibambe sibili uyekelane lakho uyekela inature izenzele ukuthi umuntu ongubaba kulanda ayikhona ukuthi wena umuntu ongumama uzulanda umuntu ongubaba ucina kuwele engozini
ye vala kulapha jesu ye
ye kodwa-ke vele into ehluphayo emadube kulezi nsuku njengona kusela muntu okwathi ngiyakuthanda emuntwini abantu sebecabanga ukuthi icansi yiwutshengisa uthando ongakhumbula lapho kwathi umuntu ayilove you kumbe ngiyakuthanda angeke ukuthole izikhathi zangikhona esiphila kuzo yikho kunje yikho abantu bezala amahlana yikho imkhuhlane igcwele
qiba-ke madube
asizameli ukubuyela esikweni lethu ube ngumama umama olerayit owenza ukuthi noma labantwana abangamankazana bafunde ukuthi hhayi umfana kagijimiswa ngumuntu ongumama abafana ngangcono alandele wena ayikhona ukuthi wena ugijimisa abafana so mama sibe ngomama abale kusasa e-right ukwenza ukuthi sifundise abantwana bethu labo bakhule bengabantwana abale kusasa elungile
yes malapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba ezwa Jesus Banda lo mama-ke unkosikazi sakhile liline Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jaheli dala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkululeko
Nansi isaziso esiqhakathekileyo kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz kongozelani ku studio 7 insuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni I studio 7 umsakazo wakho
ngikumasambeni thina kwedakithi
matuta siyovota
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabingelelana nkomo siyabingelela abalaleli sithemba abagcinakele sithemba abaphilile kundawana zonke abakizo
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje sizafunda umbhalo wethu umbhalo ojwayelekileyo kakhulu encwadini kaJohane ngusahluko ngu-14 uview undima yokuqala ifundeka kanje inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe nakimi sithola uJesu ehlezi labafundi esazi ukuthi uza yabethelwa usebhekanele siphambano sithola uJesu esazi ukuthi esuka lapho uza eGetsemane uhleli labafundi uyadla uyabona ba uyabatshela ukuthi useza kuyanikelwa useza kuyakufa esiphambanweni lithi iBhayibheli babonakala abafundisi behlulukelwe bebhekane lobunzima lobu Jesu oyekade sebatshele ngabo ukuthi yena uzasuka kibo abachiye manje maye batshela ukuthi yena useza suka kibo kuyabadangalisa inhliziyo kuyabephula umoya bakhanye sebehlulukelwe abese tu Jesu uma ikhuluma labo ebabona behlulukelwe uthi kibo inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe lakimi ngithanda ukukhuluma lamaZimbabwe kade abaningi bekade bekhangelele ukhetho esidlulekilo abaningi bebekade bekhangelele ukuthi kuzoba lo tshintsho oluthile abanye bebelama candidates abakade bewakhangelela ukuthi azanqoba namanje sikhuluma kanje abanye lokho ebehlulukelwe kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngiliphethumezele izwi lenduduzo uthi uNkulunkulu inhliziyo zenu mazingakhathazeki into esidingayo njengamaZimbabwe esikhathini mase singana inhliziyo zethu sidangele ngenxa yalokuthi imphumela kade siukhangelele kasutholanga mhlawumbe ngikhuluma kanje abanye lokho ebekade bekhangelela ukuthi kuzavuka kunje kuvuke kunjeyana kodwa akusabanga ngokuzi nje ngokufisa kwabo kunthanda ukuthi ngiduduze ngikhuthaze abantu ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu nguye owazingcono kulathi sonke kanti amakhosi futhi inhliziyo zawo saziwa nguye lithi iBhayibheli inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaNkulunkulu ikusasa lethu lihlelwe nguye bantu bakithi singakhathazeki uthi uJesu inhliziyo zethu mazingakhathazeki amapoliticians singawathemba kodwa kabathembakali ngoba labo ngabantu bangalithembisa lokhu bakusasa bavuke bengasakwenzi lokhu akade bekuthembisile kasithembenini kuJesu kasikholweni kuJesu uthena inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholo lakimi masikholwa kuJesu kasizi ukukhathala masikholwa kuJesu asizi ukukhathazeka masikholwa kuJesu lanxa kubuhlungu sidlule inkingeni ezibuhlungu lanxa sidlula kulokhu nalokhu ya masikholwa kuJesu siqhubeka lethemba lokuthi kusasa lingcono liyeza ngoba yena uNkulunkulu uthembekile wethembekile lo thembisileyo ukuthi asozuka usishiya gakazi ukusilahla inhliziyo zenu mazingakhathazeki maZimbabwe kholwani kubaba likholela kuJesu othena yena indlela leqiniso lokuphila akekho za kubaba ngaphandle kwakhe inhliziyo zenu mazingakhathazeki thembani kuye yona lidwala laphakade ongazi ukuguquka elithi izwi lenkosi abathemba uJehova bayofana lentaba uZiyoni engayikuzamazanyiswa lithi iBhayibheli uqalekisiwe lo themba emuntwini
akuyiphethe mfundisi
babona amandla wonke siyakhuleka ukuthi ngaleli zwi khuluma ngalo bawupholisa ududuza inhliziyo babona amandla wonke usinikeza ithemba sikwazi ukukhangela kuwe sikwazi ukungasathembi amapoliticians kodwa sithembe wena ngoba wena nguwe wodwa othembekileyo siyakhuleka ukuthi ubusiseke abalalela ubusisele abaphathi bohlelo usigcine usivikele usilondoloze usiphumelelise njengoko thembisa kwakho ezwini lakho ngegama likaJesu Kristu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke. Wena baba wentantane. Wena ongelakuthi umuntu akanayo imali. Osithanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa. Ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesabi sandla baba ngaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova onomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba bethi angeke ziphumelele. Angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ngathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba waseNazaretha. Okwathi lapho nala inhliziyo yami ngasavumi. Wangiphakamisa Jehova onomsa. Wangibeka kwesakho isandla. Ngakhanya Jehova onomsa. Ngaphumelela ngegama likaJesu waseNazaretha.
Ingoma kaNothando Ndlovu ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kulilanga lesonto. Ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. amabutho abikwa iqhubeka ehlukuluza abantu eHarare njalo abantu badanile njalo bafuthelene ngalokho. Umanyano MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli enkantolo kuliviki. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Asihlanganeni kundaba zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.